Omunye wabalimele kakhulu ngemva kokutshaywa ngabanakanelwa ukuthi ngabe ZANU PF laba ngunkosazana Sinikiwe Dube.
Bengisezitolo e-2-2. Abantu laba bafike belolaka behamba ngemota zezana. Omunye umfana wathi ngimkhangelane, wangihlaba ngempama, wangikhaba. Balandela abanye baqalise ukubatshaya bejikijela ababalekayo. Sele ngiphuma igazi ngamakhala. Sengilesizwe kodwa abanye balimele. Kuthiwe bahanjiswe esibhedlela.
Unkosikazi Mayibonga Nkomo uthi ulokhu lesithuli njalo usehlalela evalweni.
Engikubonileyo kunzima. Ngisaba lakhathesi ngibone ngani bazaphenduka. Sitshayiwe, hayi okokudlala. Thina besincedisa ukukhampeyina sifaka amaposta kodwa lezi doti zasitshayela ukuthi we support CCC. Nabangitshaye ngamatshe enyawo endiqolo. Ngizwa ubuhlungu kwamagama. Aleyani ngikhumbuza igugurawundi yaqeda izihlobo zethu ngoba bekhuluma ngesishoni.
Unkosikazi igugulethi Ncube bamdinde bamlimaza ehamba nomntanakhe. Babulala lemota yakhe wazama ukucela ukuthi bamzwele.
Ngabe ngilanda omunye sithi ngumuntu omdala sithi baba shiwa sengilohlupho. Wathi lohlupho lwani ngoba vele kase ngikhala khona. Wathi uhlupho lwani ngathi sebembulaleni imoto yami. Wathi ubulalelwe ngobani imoto yakho? Ngathi ibulewe ngabantu bonabo abagqoke izigqoko zezana. Wawuranathi stupid mthengisi. Wabengishaya wazeqesa ukungiwisa phansi. Uqesa ukuthi bengigiqe bethi rola. Bethi rola phansi. Sayi ngikhuluma siwe ngiyafuthela ngemzimba. Mina angisabambi nezinzima. Ngoba ngumuntu kadoktha sengakhithi isibeletho ambambi into ezinzima aqase ungigiqa benyathela bengenza yonkinto kodwa ngithengisa ukuhambe thina sihamba saliye impuni uzophetha usithengisa la wayigqoka into eyiyelo.
Umeli wenkulumane edala yephalamende umnumzana ucacaphulu obenguye ophethe uhlelo lokukhankasela ibandla le-TCC kukhethwe lwangomgqibelo ozayo uchasisa ukuhlaselwa kwabo.
Sesilungisa khona indaba yokudeploy ama-election agent. Sizame ukukhulumisana labantu bezani ukuze bangajayi abantu. Ngemva kwesikhathi basithaya kakhulu, besithaya ngamatshe lezilengodo. Lamashamboko, bekule shamboko engiyibonileyo laphana kuyitshaye omunye wethu kakhulu. Mina-ke ngibe nenhlanhla ama-injuries zami ngilimele isandla. Ngalimala lonyawo lapho engitshaye khona imbokodo. Lapha eceleni ngaphansi embanjeni lapha engitshaye khona. Ngogodo.
Isiphathamandla seZANU PF koBulawayo, umnumzana Elfas Mashaba, uthi uphulu nguye ohloze intsha yaleli bandla ebikhankasela ukhetho oluzayo.
Bebekhambile belesixwayiso sokuthi khona baye campaigner ngokuthula. Akula instruction aba iphathi eyinikayo ukuthi behambe bekwenza udlakela. Kodwa okumangalisayo ukuthi sibona uphulu ebalanda. Ebalanda enguyo elanda ukuya bahlokoza abafana bezimele waze wafika siyakuyakhanya njalo futhi kuvideo lapha sebemlanda bona besithi hayi nxa ufuna ukubuya buya kambe umuntu okuthiwa bamblokile uyathiwa buya kumbe yena nguyablokha abantu.
Ummeliwe wange Central umnumzana Daniel Morokele obencedisa ukukhankasa uthi usinde ngesikhala senalithi wangena egosini labanye watshaya le mota exoshaniswa ngabe ZANU PF laba njalo uthi akula khetho oluzakhululeka eZimbabwe ngenxa yobudlwangudlwangu bebandla elibusayo.
It's clear that the people just like those in Bulilima are very unhappy with ZANU PF and are willing to vote for change. So ZANU PF realizing that it might lose like it did last month in Mbulilima, it has decided to resort to violence to intimidate voters, hoping that it will affect the electoral process. There is no way this election can be deemed free and fair when ZANU PF is sending convoys of vehicles to attack campaign teams for the CCC.
Isikhulumi samapolisi eZimbabwe Republic Police u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi amabandla lawo amabili aphanike udaba lwabo emapholiseni eKhezi njalo basacubungula udlame lolu.
We are conducting investigations in relation to reports of political violence and assault which we have received from both ZANU PF and the CCC members.
Kukhetho luka wathu ematobola ngomgqibelo ozayo kukhethwa ukhansila omutsha ozathatha isikhundla sikamuyi umnumzana Tom Moyo owayengowebandla lezanu PF. Abancedisayo nkosazana Sindiso Ngwenya owe-TRC, umnumzana Liberty Nyirongo we-ZAPU lo-Fredrick Suwela we-ZANU PF. Ngimane studio 7 ngapha ematobo, igama lamu Ezra Jesus Banda.